Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
eZimbabwe lithi selivule amasango kubo somabhizimusi. Kulinyathelo elihle, siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuke abo somabhizimusi, kumele eZimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. Ukuvikela okokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo. Ukuhlonipha izivumelwano labosomabhizimusi bokuza, ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
At all times, in our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.